abantu lonyaka bayalungisa okusibanga esiphezulu kakhulu ngenxa yokuthi sebefakile amanyuwa emasimini, umkhuba sebewufakile emasimini. Amasimini abo hayi kwaganyulwa inenje, kwayenziwa imisebenzi yonke eyenziwa namalungiselelo oku abantu nxa belungiselelo okulima. Hayi, ngathi abalungiselelo lokuyana kokuthi even izulu lingana obusuku, kusasa bangavuka belima le ndlela ababengise ngayo so far.
Manje pho, njengoba imali ingatholakali yokuthenga inhlanyelo, abantu bayenelisa yini ngokudula kwainhlanyelo?
Inhlanyelo iyadula, but uhulumende weZimbabwe ubanike inhlanyelo kathesi le i-fertilizer compound D, ubanika ama 5 kg per family per household. Ngibona ngathi bala lapho bangaqalisela khona, but ngeke ngathi amalungiselelo lawa kumbe ngeke ngathi inhlanyelo leyi iyenelise ukuthi veze beyisebenzise okukwanileyo ukuthi bekwanise ukufaka emasimini abo wonke. But ngiyabona to start with bala lapho bangaqalisela khona.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani kuzahamba njani nxa kuyukuthi abantu bayehluleka ukuthenga inhlanyelo? Akusoze kube lenye na indlala ngomnyaka ozayo lanxa izulu liyabalinile?
Amaminithi amalutshwani adlulileyo ngingakakhulumi lawe khathesi la, kade ngikhuluma lomlimisi lo ushaba kade enikeza abantu inhlanyelo yomumbu, esithi kukhanya kungaba kule nhlanyelo ebuyayo futhi eyinye. So ngibona ngathi uhulumende weZimbabwe uyazama ukuthi ebone ukuthi abantu emaphandleni uzabancedisa nenhlanyelo, but inhlanyelo le yayinganikwa umuntu wonke. Inhlanyelo le yayinikwa kumbe iyanikwa abantu balima beyenza okwamagodi abayibiza besithi igatshombo. So kulabana abangayenzi igatshombo, yikho lapha kungaba kule ihlupho khona. Kutsho ukuthi engxenye bazabahamba becwerana, angikwazi ukuthi kungayenziwa njani, because amaqiniso apheleleyo ngokuthi inhlanyelo iyadura. Iyadura kakhulu, ama-10 kg akuma-$35. Abantu abakhe bengayenelisa ukuthi bethenge inhlanyelo ilomthengo ophezulu kanjana. But esigabeni lapho engikhokhela khona edate akuyenziwa okokulima, but lapho kulomuzi wami khona some 3 kilometers usuke edate, hayi, uhulumende uzamile ukubaphathisa le nhlanyelo even inganikwa umuntu wonke, but bona labo abaningi bangikhona sebeyitholile, bethole futhi le-fertilizer. So ngibona ngathi hayi, uzamile uhulumende weZimbabwe.